Isikhulumeli samapholisa uCommissioner Paul Nyathi uthi basahlolisisa udaba lolu.
We are still conducting investigations. When we have the information which is relevant to give to the media and the public, we certainly do so.
Ibhanga le-EcoBank livuke livaliwe namuhla kulotshwe phandle kwalo ukuthi behlelwe ingozi kulandela ukubanjwa enkunzi kwabazemthetho abathwala imali yabe Safeguard Security. Inkampani le ibikhangelelwe ukuba izathwalela imali le eHarare. Abaqondisi bebhanga leli esibafonele kubomakhalekhukhwini balile ukukhuluma ngodaba lolu. Abantu abayisithupha laba bahluthune imali le ebilindwe ngabahlomileyo emoteni yeSafeguard Security phambili kwebhanga leli. Abantu laba babaleke ngemota yohlobo lweFord Ranger bethwele imibhobho ama-AK-47 lama-revolvers. Inkamba yamapholisa iseduze lendawo le. Omunye wababone lokhu kusenzakala unkosazana Sindisiwe Chuma.
Ngisengifike emfotweni lapha ngithi ngiyathi ngibona abantu begijima bengikhangele efonini, ngithe ngiyathi ngibone abantu sebechapha umgwaqo, abanye akusela muntu kupassage naleyana. Ngisemkotweni sengithi ngiyakhangela ngibone abantu sebethwele izibhobho, ngahle ngagijima ngangena kubuilding ebiseduzane khonapho.
Umnumzana Engliston Swanda, umqondisi we-Green Africa Technologies, ubambe owangaphansi ngokwenzakale kobulawayo.
Lokho kwakobulawayo kukhanya ngani imhlolo kaJosephina akuqedakali, kodwa sithemba ukuthi amapholisa bazakwenza ucwayisiso lwabo babanje, ngoba akula nto engenzakala njalo ilanga libalele egcekeni, imali iphonguzompolwa kuphela. So nxa amapholisa ecabangela ukuthi kungabe kulesandla semfene esiphakathi, wonke umuntu lathi sikubona njalo ukuthi kungabe kulesandla semfene esiphakathi, kodwa hayi, amapholisa eZimbabwe nxa sebefuna ukukubamba, sithemba bazababamba masinyane.
Ukuhluthunwa kwemali le kwedlula lokho kwenzakala phezu kwebholoho leGwebe River ngomnyaka ka-2021, lapho amasela athathela abezomthetho izigidi phose ezintathu zamadola emelika. Kwabotshwa abantu ababesebenza kubhanga elathathelwa imali, abagwetshwa ukuba bavalelwe ejele okweminyaka emibili. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNgqwele Dube.